ngiyakusekela sibili kakhulu ngalokho akuchileyo ubaba uMaduku ukuthi uzathatha leli thuba lokuthi le imota ayiphiweyo ayisebenzise ekubeni abumbe ibandla le-NCA liqhubekele phambili. Angiboni ukuthi ngabe kuyinto embi leyo. Yikuthi nje abantu balapha eZimbabwe balesikhathi sokuthi kwesinye isikhathi nxa kusenzakala ezinye izinto ababe bezibona bona ukuthi kibo ziyabe zimbi, babe befuna ukuthi kwakhona wonke umuntu akubone kuyinto embi lanxa kulobuhle phakathi.
Abanye bathi okwenziwe ngumnankagwa ikuthenga amabandla aphikisayo la afana lelenu phambilini kokhetho luka-2023.
Lokho akusiqiniso. Ngithemba like lezwa umkhokheli wethu ukuthi ukuchaze kwaphuma kwabasegcekeni ukuthi ibandla ele-NCA belifisa ukuthi umuntu wonke ongabe wangena ekhethweni lolo olwalukhona ngo-2018 ukuthi belifisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye. So angiboni ukuthi khona nxa abantu abakumabandla la abakuPollard bephiwe izimota kungabe kuyinkinga. Angazi ukuthi inkinga yakhona ingaphi khona.
Yona iPollard ungathi iqakatheke ngani kulabo abathi kayila msebenzi ekwenzayo ukudlalisa imali kahulumende?
Mr. Nkomo, iPollard okuqakatheke ngayo abantu beZimbabwe okumele bakwazi ukuthi yenza ukuthi abantu bonke abangena ekhethweni ngo-2018 labo benelise ukuthi babe lembono engenza ukuthi uhulumende aqhubekele phambili ngokuthuthukisa ilizwe ngendlela ezijiyeneyo. Into abantu okumele bayinanzelele ukuthi abantu balengqondo yokuthi amabandla akhona lapha eZimbabwe i-MDCA leZANU-PF kuphela. Babona ingani nxa kuyukuthi kungakhona ongekho phakathi kwamabandla la amabili awulakho ongakubeka ebantwini ukuthi lawe ukhanye ukuthi ukhona ekuthuthukiseni ingqubekela phambili yeZimbabwe. Okunye njalo yikuthi kwenza ukuthi abantu ababephatheke kukhetho ngo-2018 basebenzelane ndawonye ukwenzela ukuthi kungabi lenzondano.